endaweni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe uthi umongameli Donald Trump ngani ngugoliath ofuna ukubhidliza amanye amazwe. Uthi umangaliso yikuthi uTrump ufuna ukubhidlize ilizwe leNorth Korea. Uhlelo lokubhalisa amagama kugwalo lokuvota kusetshenziswa imitshina ye-biometric voter registration lubhekane lenhlupho ezimbalwa endaweni zonke zelizwe leZimbabwe. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhlalilanga lokubingelela isihlobo labangane. Sicela inombolo zabafuna ukungena kuhlelo lolu ngo-4 PM. Uhlelo Woza Woza Friday lamhla sixoxa namalunga eqembu le ukukhanya kwezwe. Ku-Livestalk lamhla sixoxa lezalwane zeZimbabwe ngokwethulwe ngumongameli Mugabe emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.